Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Njani zilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 1 mfufu 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amazwe angomakhelwane aseyekethise imigoqo ye lockdown eZimbabwe, lona lokhu livithe imingcele yalo.
South Africa ibonakala isiwele ngale yachapha ekade lihanjelwa phambili kumbe libangelwa yilo mkhuhlane we-Delta variant.
Kuqhamuka ingxabangxoza e-Country Park koBulawayo kuze kungenele amapholisa ngemva kokuba izakhamizi zisole ukansila walindawo, uMnumzana Kidwell Mujuru webandla lezanu PF, ngokuletha inkampani eqatsha abavela kwezinye izigaba zelizwe kuphela.
Because I spoke to the management, which I cancelled, were giving you a quiet to employ our locals to be general workers.
Isiphathamandla sebandla lezanu PF uMnumzana July Moyo ubikwa waya enyangeni eyamtshela ukuthi nxa efuna ukuthathela umnankagwa intambo zombuso kumele amthengele izicathulo ezifakwe umuthi.
Kule ndaba yokwesaba okuphethe ibandla elibusayo likhokhelwa ngumnankagwa, besesaba ukunqotshwa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Selisuse imigoqo ye lockdown kuthi ele South Africa selehlise izinga lalimgoqo laya kusigaba sakuqala i-level 1. Ngakwelinye icele leZimbabwe lona lokhu livalile imingcele yokungena kumbe ukuphuma elizweni ngezimoda. Umongameli Cyril Ramaphosa wazise ngokwehliswa kwezinga leli izolo ebusuku esithi ilizwe seledlule isimo sengozi njengalokhu kade sokuyikho kona, ngoba amanani ababanjwa igciwane le-coronavirus esehlile kakhulu. Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zamazwe ezwekazi le-Africa ezihlala kwele-South Africa, e-Africa Diaspora Forum, uMnumzana Vusumuzi Sibanda.
I-South Africa ibonakala isiwele ngale yachapha ubungozi obukhulu okade bukuzinga lesithathu elokuhlaselwa ekade lihanjelwa phambili kumbe libangelwa yilo mkhuhlane we-Delta variant ye-COVID, ngalapho ekade kutholakala abantu abanomkhuhlane abafika inkulungwane ezingamashumi amabili ngosuku, kanti ke namhlanje izibalo zilapha nje kuyinkulungwane enamakhulu ayisichiyagalombili 1800, okukhomba khona ukuthi cha ngathi sokungconywana. Kanti ke futhi njalo iSouth Africa ifuna ukuvuselela ezomnotho okuyikhona okumqoka ukuze abantu bayo bathole imisebenzi.
Kuyini osokusenzakala phansi kwemigoqo ye level 1?
Okuzokwenzakala ku level 1 ukuthi abantu imibuthano eminingi sizokwazi ukuthi ivumele abantu abaningi kusiya kwinkulungwane ezimbili kwengaphandle, kanti ke kusiya kumakhulu ambalwa ukudlula la kade bekiwe phambilini, okufana nokuthi laba abanye sokufika kwamakhulu ayisikhombisa namashumi amahlanu ukudlula le ekade bekwe ngaphakathi kwezindlu, okusho ukuthi kuzoba khona inguquko. Kanti nalapho abantu basagqugquzelwa ukuthi baqhubeke begqoke amamaski njalo babheke ukuqhelelana, kodwa-ke imibuthano kusho ukuthi singathola amanani amaningi abantu okuzovumela njalo ukuthi imikhankaso yezepolitiki, njengoba iSouth Africa siya kukhetho lwamamunicipala ekupheleni kwenyanga ezayo, kusho khona lokho ukuthi lokho sokuzowenza ukuthi kube lula ukuthi amaqembu azombuthazwe athole ukukhulumisana nokukhankasa ebantwini.
Bayalandela na isiqondiso zabempila kahle
esikubonayo kakhulukazi ukuthi abantu bona bayazama ngempela ukuthi balandele imigomo ngoba bewafaka njalo bewagqoka ama mask kanti ke akulula emalokishini ngoba abantu emalokishini imisebenzi abayenzayo nezinto ezenzayo zenza ukuthi mhlawumbe kungabilula ukuthi bawagqoka ama mask mabese emalokishini ukwedlula mhlawumbe mabese emadolobheni behamba kodwa mawungabheka emadolobheni ezitaladeni kumbe nje emsebenzini wabona ukuthi bona abantu bayazama ukuthi bayilandele le migomo ngoba bengafuni ukuzithola sebeboshiwe ngoba abantu befuna ukuthi bakhankase kumbe bafunele imuli zabo lokho okungathi okungahle kuziphilise
umnomzana Vusi Moses Banda ngumkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zamazwe ezwekazi le-Africa ezihlala kwele South Africa e-Africa Diaspora Forum. Ingxabangxoza eCountry Park edolobheni lakobulawayo kwaze kwangenela amapholisa ngemva kokuba izakhamizi zisole ukansila walendawo umnumzana Kidwell Mujuru webandla lezanu PF ukuthi kungani evumela inkampani yeHarare ukuthi kube yiyo ezokwakha iklinika endaweni eyaziwa ngokuthi kusempompini njalo iqatsha izisebenzi ezingaveli kobulawayo kumbe eMatepeleland. Umnumzana Mofat Phiri obona ngokuqutshwa kwenhlelo kunhlanganiso elwela ilungelo loluntu eMthwakazi Residents Association uthi bananzelele ukuthi izisebenzi zaleyo nkampani azenelisi ukukhuluma indimi zeMatepeleland njalo izisebenzi bezidinga indlu yokuhlala zindawonye kukanti zisiya ngaphandle egcekeni.
Bathe sebabuyela khona babuya bafika bafaka izinto zabo bengalandi zokuhlala lokuya ngaphandle kade behambela khonapho egcekeni ebantwini okuyindlela eluhlazo kakhulu. So okukhona ukuthi thina izakhamuzi sito sisukumile sabakhuza ukuthi hayi sukanini lapha elokuzeni endaweni le ngabe senza into ezinto. So njalo labantu abethu abasebenzi khona mina liyabuya livela khona leHarare libuye lifike lizosebenza abantu abangasebenzi. Asisemasela khona kade silawo maningi kakhulu aziwayi khona ukuthi abakhashi abantwana bakhonapha
ubufakazi libuthole ngapi bokuthi basuka eHarare lokuthi abasibo besigabeni
lokho sikubone ngokuthi babuye nemota babuya bafika babachiya egcekeni lapha kade besebenzela na baqeda lapho abafana labana bathe sokuntambama basile siswela lapho abazahlala khona basile lichaza ukuthi bona bangobani ukuthi bavela ngaphi nokuthi sibadingele indawo yokuhlala abanye abantu basuke bancedisa abadingele indawo yokuhlala bahamba babadingela indlu lapho abahlala khona bahlala ndawonye khona ichazile ukuthi bona bavela eHarare bonke umsebenzi wabo kade bewenza laphana kade becenta ucenta sibili ukujiphetshani bevele bemelele ukuthi kuzoyathiwa kuyathiwa iklinik enzo okungayenziwa loba ngubani kodwa lapha kudingakala ukuthi umuntu ozocenta utshani asuka dat ibhasi esuka khonale abantu azofika khona lapho eduzane okulabantwana abatshona bethova amakhaya nakho kade kulabantu abaningi imade bethinga bonabo izakhami zona bezezinye
libaqondile lakhuluma labo lokhu bekhona besebenza
baqondile sakhuluma labo sathi thina kabame bayibizelo omkhulu wabo ukuthi abuyaze sitshele ukuthi kathi abantu laba babuyenzani lapho bona basebesima ngaleso khathi basebefonela ukhansela ujuru ujuru wasesiyabuya lamapholisa bangithola mina lokhu engihlezi naphana basekuthiwa abantu basuke buyasikhanda nje bakhanya bebona kade bengabantu besibafuna ukuzonithatha so abantu bakhanya bevikela bayala labantu hayi lo kade khuluma iqiniso lokuthi nako ukuthi thina singasebenzi basimele abadala bekhulumele ukuthi nabadala ngesisebenzi bona ngokwabo yena basile wathi kababuyele so asikwazi ukuthi ayisizakuza banja mukhansela ukhiphi yena ngikhanya vumela nalabo ukuthi izakhamizi ziro ngokuthi zibathe ngoba labo babuyile bazodinga impilo yabo so yena ukuthi abachiphe labuyeni kumele ukuthi basebenze yena uzathi next trip uzabona ukuthi bayenza njani uthi yena ngekhathayo yena ngokudinga abantu bekuthi bokusebenza kanti kokuqala sizama ukuthi sithalele abantwana kule inye contract enye layo yokuthi ayimasimba idizane kwedumpside engozi ngalo
lo ngumnumzana Mofat Phiri obona ngokuqutshwa kwenhlelo kunhlangana niso elwela ilungelo loluntu eMthwakazi Residents Association njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi Sixoxe nomnumzana Mjuru othi ngempela inkampani esebenza eCountry Park ivela eHarare njalo ubize amapholisa ukuthi avikele izisebenzi ngoba zimtshayele ucingo zamazisa ukuthi sezesabela impilo yazo. Umjuru uthi laye uyayisola linkampani ngoba bekufanele iqatshe izisebenzi zakobulawayo kodwa izaqhubeka isebenza ngoba isivele yathola ithenda.
Okwenzakala ukuthi company leyawini ithenda kuthiwa yi-manifest construction company. It's based in Harare. Kunjalo ama-residents, they went to the site. But no, sifuna imisebenzi. How can people from Harare come here and start doing imisebenzi? Kanti kobulawayo akulama companies in. So you must stop working at least, otherwise you'll retire. So I was phoned, passed by the police station. And the Tsama police rushed to the site. But I saw one of the guys who was involved. I spoke with the management of this company. Uguti, they cannot bring people from Harare for to be general workers. And they were in agreement with I. All general workers will be from Country Park, except for skilled manpower. So that the name is Tsama residents with I. No, it's okay. It's one of the manpower from Harare. But I'm talking
about the same thing. Ngempela kufanele kusebenza abantu balapha.
Yes.
Kuzathiwani ngecompany le?
Icompany they will go ahead because I spoke to the management ukuthi hayi councilor were giving a go ahead to employ our locals to be general workers. But I know if it's like that, it's okay. Already bathethe two guys who are locals khonapha epompini around Bomb. They are yet to employ another 15 from the locals. So this was actually land when they start constructing about 15 guys. And that in the upil long kumele. So the reason why I have made a police have been born with the Abana maybe, but at the same time, so I thought that I should call them up to tell them that everything is in order. Being a tool, actually, the locals are supposed to protect these guys, they are bringing development to our community, and it is us, the community, who are going to benefit from this clinic.
What do I know? Koguti, we send him 70 M1 general hands, Gomelu being a locals. Yiwo yini umthetho bona bakho yini ama locals abalamakhono okwenza umsebenzi ophezulu.
Now in case they want builders, they will consult me. We advertise kuma community groups bangaba khona bazaba employed.
Kodwa likhulume kuhle yini lazwisisana lezakhamizi? Kungani kube khuluma okunye lina lichasisa ukuthi belani belifuna ukuthi kuqhathwe abantu?
I engage to peer ngokwakhe. Actually sizana kakhulu. Athi I peer instant to state is wrong. You were supposed to first consult me as your counselor. Ngibe sengitshela ukuthi what is the position about employment. Masista ayikona kubabile counselor empambanisi.
Lo ngumnumzana Kidwe Mujuru, ukansila weCountry Park kobulawayo ekubandla leZanu PF. Ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekhona le kobulawayo. Isiphathamandla sebandla leZanu PF umnumzana July Moyo ubikwa waya enyangeni emtshela ukuthi nxa efuna ukuthathela uMnangagwa intambo zombuso kumele amthengele izicathulo ezifakwe umuthi. Wake waba umphathi ntambo wozokwethulwa kwembiko umnumzana Jonathan Moyo eloba ebulenjini enkundleni yokuxhumana iTwitter uthi uMoyo wazama ukunika uMnangagwa izicathulo lezi embuthanweni owenzelwa eKhwekhwe kanti uMnangagwa wayeselodletshana lweqhinga likaMoyo wamxotshela kathana. Ukuhlaziya udaba lokuthi kanti kungaba kusenzakalani kwezombusazwe sixoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Dinizulu Macaphulana.
Kule ndaba yokwesaba okuphethe ibandla elibusayo likhokhelwa nguMnangagwa besesaba ukunqotshwa ngamabandla aphikisayo bekhulelwe langomphakathi weZimbabwe osukhathele ngombusa kabi okhona kuleliya. Kuthi kunjalo isenzakalo esenzakale eZambia besokunqoba kukaPhakayinde iSilema lebandla lakhe benqoba ibandla elibusayo lakho kuthelele uvalo kwafaka uqhuqho kwafaka ukwesaba kwalaba ababusayo kwele Zimbabwe. lwabo olutsha lweZambia luphakamile lwavota ngokuningi kwabanzima lokuthi baphike kwabanzima lokuthi bale kwabanzima lokuthi bawulutshontshe ukhetho
ngokubona kwakho ibandla lezano PF lilakho na ukunqoba kukhetho kumbe lingathwaliswa nzima ngamabandla aphikisayo
ukhetho luzayo alisoze lifane lezinyinketho ezedlule ugwalo olukhitshwe isifundiswa uJonathan Moyo uExcel Gate lukhuphe konke okuzimfihlo okade kusenziwa libandla elibusayo ukuntshontsha inketho kwele Zimbabwe lokuthi abalutshontshayo ukhetho ngobani balutshontsha kanjani abejoko izek bencedisana lamasotsha lamapholisa lama-CIO lawa amabandla ezanu PF abaphethe izintambo khona ngalo ukuchazela uJonathan ngakho bangeke baphinde balutshontshe ukhetho ngendlela ade bentshontsha ngayo sonke isikhathi ngoba uJonathan Moyo usuke wasakaza laphana imfihlo zonke ukuthi lutshontshwa njani ukhetho lokhuyana kungezelele uhlupho ke kubo abezanu PF balindele abaphikisa ukuthi babone ukuthi baza kwenza yini lokhu abajwayele ukukwenza
esigabeni seMandebeleni ubona njani ukhetho oluzayo ubona ngani ibandla lezaphu kumbe elemthwakazi Republic Party lilakho na ukuthi lidobhe lapha lalapha ya
umuntu ekhuluma ngeMRP akhulume la ngaye uzaphu kuyasinda ke kuyehlela njalo kuzano ngoba lamabandla ame endaweni yinye yokubulawa kwabantu kokubandlululwa kwemiglens lemathebelelendi labantu bomthwakazi bengabe esindebeleni bengabe esikhalangeni bengabe esitongeni bengabe esinambiyeni lezinye inhlobonhlobo ezitholakala kulezi yazigaba baphakamisa inhlupho zabo baphakamisa indubeko zabo bayalwa bayaphambili njalo ungakhangela bayabebuthelela abantu ngobuningi kungezelela uhlupho ke kungezelela ukwesaba kungezelela uqhuqho kuzana PF lomphathi wayo yikho nje ubona izimanga sebezama lokhu lalokhu bazame lokhu lalokhuyana kulokwesaba kungenzeka ke ukuthi amabandla aphikisayo ayikhulele izanu PF amkhulele uMnangagwa kakhulu kakhulu kulokuningi okwenzakalayo phakathi kwa izanu PF okulilitshe elisindayo kuyuMnangagwa la izanu PF ngoba ama factions asevukile njalo bakhona abakhulu kuzanu PF njengoba besitshela be news walks asebesithi uMnangagwa akakho legitimate kakho credible njalo akumelanga kube nguye ozokhokhela ibandla ngo-2023 loba nje ama-province endosa emchasa ikhona impikiswano engaphakathi ngakho ke kusindwa longathwele kuzanu PF ngalesi sikhathi kulungiselelwa ukhetho oluzayo luka-2023
umnumzana Dini Zulu Macaphulana yingcwethi yecubungula izombusazwe okwamanje ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba ajiyeneyo iphephandaba le-News Day lilodaba lokuthi amalunga edale lephalamende awebandla le-MDC Alliance axotshiswa kuleli dale libandla le-MDCT azaphiwa impentsheni engamadola emelika angama-40 dollars kuphela iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi umanisipala wakobulawayo uze wavuma ukuthi imininingwane yamangcwaba ayimanga kuhle kulandela ukutholakala kwesidumbu engcwabeni elalimele libe ngelomunye ubaba okwamanje selithiya ezandleni zenu linaba laleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp
salubonani ku-Studio 7 okhulumayo ngu-Josephat Moyo ngajabula le audio mayengafundwa hayi siyezwa indaba eziphumayo ku-Studio 7 nangalabo abe-MDCT asebefuna ibizo elithi Alliance into abayenzayo irongo abantu ababathandi bangena laphana ukuphazamisa kuphela ngiyabafananisa lo malulwane ongene enyamazaneni akwane engene enyonini akwane ebona bagijima bekuzani PF beqeda kube ngabangane bebuye ngapha bezochitha bekhiphisa ama MP NDC Alliance abayazi into abayifuna abafuna ukuthuthukisa ilizwe ngesifiso sami ngiyafisa ukuthi izinto engathi bayajinja bengene ebizweni kungabi lo muntu even lo yedwa ongabavotela bona yibo abantu abawisilizwe baphazamisa kakhulu ngokungabantu obekufuna ukuthi kususwe vele nephalamenti. Ngiyajabula le audio ma ingafundi.
Salibonani, salibonani bakithi basakazi bethu beStudio 7. Siyalizwa bantu bakithi liyasakaza. Ninjani boZulu khona ngapho? Labo Academy. Hayi madoda liyawuchewa umsebenzi liyawuchewa uyezwakala. Kuyazwakala, siyavuma. Kule ndaba madoda efuna ukukhuluma ngayo lapha ekandoda lo OTN ungumthakazi Republic. Umqondisi umoya. Liyabona ubaba lo moyo lo. Ngabe yena mina ngangiyiwuye. Ngangizakwenza ukuthi ngiqale kuqala ngingakabizi abantu ngithi ngomthwakazi ngiye ezinduneni zonke zesigaba semandebeleni ngiyecela kibo imvumo nginike bona wonke umthwalo ngibathuma ukubana kabayengicelela inkululeko yakomthwakazi eZimbabwe. Hathi lokho okokuvuka ekuseni sesithi sefuna ukuthi umthwakazi azibuse emiyedwa laba abantu bakomthwakazi bakhona baphinde bathatheke bantu besindebeleni yalikhuza lingabothi lingathi lihluphekile libona umuntu obuya lalokhu lithatheke limlandele libona umuntu obuya lalokhu lithatheke limlandele kwelinye ilanga lizalandela umuntu alishiye ehlathini laye umqondisi ulambile ufuna ukudla. Lamhlanje ngikhuluma kanje ukhona lwana watajamuka liyabuzwa uyakhuluma anti sesidla sesuda la yena lo mqondisi uza kuthola akufunayo azithulele zwi alishiye lokhu elihluphekile. Ake likhangeleni ukulungisa iZimbabwe ibe lokuthula, iZimbabwe ibe lokubambana, lenze ukubana libambene labanye bonke abantu ukukhipha le ihulumende ebusayo ngoba kayibusi kahle. Litshiyale le ntozweni lezo ezokube lithatheka lilandele umhlobo ukuthi lo lishona lo lindebele. Phakathi kwenu lina bantu elithi lingabomthakazi, ngingalitshela iqiniso mina, abantu besishoneni baningi kakhulu ukudlula lina ngoba phakathi kwezibongo zenu zonke kakula mthakazi. Umthakazi kuthi ubana lina lingabantu bamanguni, angapha amanguni babuyela kibo. Khulumisanani kuhle libambanise ilizwe ukubana lenelise ukukhipha umbuso okhona ongalungelanga ilizwe. Ngiyabonga.
Ngiyabingelela msakazi weStudio 7 kanye labalaleli bonke ngendawo ngendawo ngithi phana kulolu COVID. Mina igama ngoGodfrey wakhumalo ngizala eLupane. Msakazi udaba olungehlanga kahle kuthina udaba olukhulunywe uFelix Magalela olokhuluma ngomongameli wethu uMqondisi Moyo. Msakazi, kunini iMPC siyivotela iwine besuke bebaleke omongameli? Namhlanje uzokhuluma amagama amabi ethi uMqondisi uyabaleka, ubaleka kanjani? Bona babengabaleki, bebaleka uRobert Mugabe. Namhlanje ngesikhuluma kabi, sicela eshukane lebandla lethu leMRP lizame nalo. Bona sibanikile ithuba, behlulekile manje bayona bona bodwa abangamagama. Abayekele uMqondisi Moyo elwele amaNdebele bona uzohlala kube nini. Okay, elisekele lesikhulume seMDC engabi nguye oyifirst spokesperson weMDC uzohlala amaNdebele ebandlozi benini. Kaziboni thi naye uMDC uyabandlululwa, wayeyindaba yena engazanga waba nguspokesperson weMDC spokesperson. Uzokhuluma kabi ngoMqondisi Moyo. Asithandi indlela okhume ngayo, sithi baba ukhulile, sicela uhloniphe njengoba sihlonipha la MDC. Siyayihlonipha MDC yenu, lathi hlonipha iqembu lethu li-ARP lizame lokho elizokuzama ukuthi nathi sikhone ukuzimela, cause behlulekile ukusimela singamaNdebele lina phezulu lapho elikhona.
Hawu, ngiyalibingelela. Linjani bonke balaleli beStudio 7 lo labo bonke abalaleli ekhathesi? Mina ngingumoyo lapha, ngizama nje ukuthi ngiphendule omunye umoyo. Umoyo lo uthe yena ungu-chairman we-province yamaThekwini South, lami ngisemaThekwini South, we-MDC Alliance. Moyo, ikhampeni yakho ikhulumileyo angizwe sibili. Kodwa-ke ubukhampeni akuhle, ukhampeni elimthwakazi ngoba uzwathi wathi bakamthwakazi. Lithatha linotho yethu e-Bedi Bridge naphi ngaphi, konke uqinisile iyo yonke inotho yethu le othi wena ihanjise eHarare kusiya kuzanu PF. Layo uchamisa lo othi wena ukuyo MDC Alliance uyabuyisa khona le ke isiya khona le Harare kuChamisa ukanti ke wena khuluma iqiniso liqondile nxa uthi bantu bakamthwakazi abahle ababukekayo lonke kwazini ukuthi inotho yethu leyi kayingayi eHarare le kayibe nginotho yakomthwakazi ngilandela nini ibandla lemthwakazi yakhona le MDC MDC lezangu into yinye Harare Harare wako wabona ngathi iMDC lo deputy weshona iZanu PF lo deputy weshona thina ngapha sizamthola ngathi komthwakazi abakomthwakazi inotho yethu ayibe lapha komthwakazi ingahambi through MDC seHarare.
Ngiyabingelela ngiyabingelela kustudio 7 siyabonga uhlelo lolu olusitshela izindaba zamaqiniso esasingazazisifihlela. So hayi ngiyabonga ukuthi lati sithole ukukhuluma ngokubhodla. Uyabhodla kancane loba into ikuhlupha ngaphakathi. Siyathola ukuthi sibhodle nje khona lapha sikhulume kuyehle kancane cause into iyalimaza ukuzidla ngento ongayaziyo ukuthi izalunga nini kutheni kunzima. Umuntu ucabanga lokho afuna ukukwenza eyi-one and akwenza kuphumelelise. Mina ngokuhlala ngisegoli ngokuzalwa ngithwalwe enkaya esigabeni segwitch. Ngibonga lobaba obekhuluma ekhuluma ngo-headmaster ukuthi bathatha isikhathi esikhulu bengo-headmaster bengatshintshwa esikolweni esiyi-one. Ngiyambonga lobaba. Lathi egwitch laphana silo-headmistress okhona olesikhathi eside sokungani kokwakhe. Mina ngithenga amabhuku ngaphumela lapha lumama wafika wayala wathi ufuna kuthenga awakhe $4 eliyi-one.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ukuze Melika, inyathelo elithethwe nguhulumende kamongameli Joe Biden elokuthi izisebenzi zikahulumende ezingahlatshwanga ijekiseni ye-COVID-19 zingayi emsebenzini likhanya lisebenza ngoba kubikwa inani labahlatshwa okwakuqala seliqansa. Ngakwelinye icele, inani lababanjwa igciwane le-coronavirus libikwa lisehla. EZimbabwe, inyathelo elifanayo alemukelwanga ngabaningi. Siqoqelo landela izombusazwe kwele Melika, umnumzana Raphael Mthombeni saqala ukumbuza ukuthi kungani leli nyathelo lokubamba abantu ngamandla ukuthi bahlatshwe lisebenza kwele Melika kodwa eZimbabwe lingamukelwa.
Eqinisweni sibili, nxa ijekiseni khona kuze kuba labantu emsebenzini abangomakhanda atshisayo abangafuni ukuhlaba ijekiseni bengelasizathu sokuthi kungani bengafuni ukuhlaba ijekiseni besenza nje kusibe yipolitiki nje eyokuthi asifuni. Yona ijekiseni yakhona ikhona, ijekiseni yakhona imahara. Sisebenza sonke lalo muntu uyabuya yena kahlabangwe uyafuna ukuhlala duze kwami lapha edeskini abelokhu ekhwehlele ephefumula izinto zakhe khona bazone ezokungahlatshwa. Hayi, mina lapho ngangivumelani lapho lapho. Kungangcono abantu bonke baye emsebenzini bahlabe bahlabe ngoba anti yabona ukuthi eqinisweni ukuthi ku-affecta la ikhampani ngoba ikhampani ingagulelwa ngabantu abajize laphana ugcina umsebenzi ungazahambi. Kodwa-ke nxa abantu bevumelani ukuthi abantu kabahlatshwe beze emsebenzini behlatshiwe kuvikela abantu bonke ngoba laba bantu abangahlabanga laba labo baluhlupho lokuthi bagulisa abantu abahlabileyo.
Ubona kungasebenza yini ikakhulu nxa sikhangela ukubana bakhona abanye abangafuniyo ukuhlatshwa ngezizathu ezithiyeneyo?
Izizathu ezithile kufanele ukuthi umuntu izizathu lezo zibe izizathu ezimedical ezokuthi khona ye ngingahlatshwa ijekiseni ngiyahlanya ngahlatshwa ijekiseni ngiyahlanya lokho okungathi nje umuntu uyabheda ukuthi mina kangifuni ukuhlaba ngoba kunje kunje, kangifuni ukuhlaba ngoba kwake kwabanje, kangifuni ukuhlaba ngoba ukuthi akenzi le pandemic le. Le pandemic asikho ukuthi ngumkhuhlane othwa khona lapha lapha. I pandemic kuhamba ngomoya ukuphefumula nje ukuthi ngokukhwehlela nje ukuchimula nje sokuhambile okwinto kwakhona sekuthinta abantu abanenxa kuyikuthi wena vele sowubambile. Yikho ke kuqakathekile ukuthi abantu bakubone njengento eqakathekileyo ukuthi bazivikele bona baphinde bavikele labo abasebenza labo abaseduze lapho, ngoba abantu yabona ukuthi sichitha isikhathi esiningi kangakanani sisemsebenzini, sichitha isikhathi eside, many hours lama workers ethu laba abangama workers ethu dlani isikhathi esisichitha sile muli zethu.
Umnumzana Raphael Mthombeni sizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni leDallas esigabeni seTexas ngapha kwele Melika. Isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Amazwe angomakhelwane ayekethisa imigoqo ye-lockdown eleZimbabwe lona lokhu livitshe imingcele yalo. Kuqhamuke ingxabangxoza e-Country Park kobulawayo phezu kodaba lokuqatshwa kwabantu abavela phandle kwezigaba zeMathebeleland. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi libe lempelasonto elithukela.